sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulezi gebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe zatshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Abamasonto bathi abesilisa kumele bachiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye-FIFA World Cup, iqembu le-Senegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele-Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngompopo ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamachumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilichumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayebikela amapolisa kungaba kuyiphi inkamba. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezivalisa ezisetrejen Parkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi iCouncil, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu. Khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenze imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi iCity Council kayisebenzise ama properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobha. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni yeCity Council nje isithi council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube indlela ezakwenza ukuthi isithi council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini yesithi council kumele abhadale. Nxa isithi council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa ke isithi council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke leyo kundawo
abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakobulawayo bavela bahlala njani khona
uze kufike kulolu daba ikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ikhansilini khonoko kuzafica ukuthi abantu bonilawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafica ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlayela maybe masebhabha khonale wasechiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibenefit izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapho esikhona namhlanje khonoko ke kubangelwa yinko hlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekhansili ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafika ukuthi ucina ukufika khona apha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngiyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wendlu usatshela lowo umuntu into engayisiyo ikubona ngathi abantu sebephakathi kobuhlungu obungaka ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyabe kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumela ngalo muntu avumelana laye so ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBulawayo City Council ilama properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sicina sifike kusona lesisimo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lama business wona lawo fike ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi ye business eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amcharge inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletile semrentisile property engasiyo yakhe
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili Abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukubadlwengula lokubahlukuluza. Lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesisikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe laba abantu esihlala nabo umakhelwane silomlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yikudlelwane kokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo ukufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo kube sokusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulowo omunye ayabe elobudlelwane layo ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi osithi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibaphathe njengabodadewethu nalaba abadala sibathathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba lendlela eyabihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe ezwe ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelichumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu, ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyehlula lokuthi abantu bangacalisa ngayo. Kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo, kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi abake-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi awungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube indlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasagwananga esenza into enjalo, esengeneke kuba yinyamazana.
Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSadag namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni asezansi e-Afrika, okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi i-climate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kweleNamibia. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokhela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe, umnumzana Thandeko Zintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwane thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Esikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa icatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singaboni-ke ukuthi kuya ngapho kuyinto kwakhona. Yebo, angabe khona amazwe athumela amabutho kuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo, kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lakho bathula, lina licabanga ukuthi engxenye kukhona okuhambayo kathi kakulalutho. Kangiboni-ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani esinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe nale SADC abanye inhliziyo zabo zikukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo, bazachitha isikhathi besiya khona le bechiya amazwe abo ebulawa yindlala, bechiya amazwe abo ebulawa yiuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuku sikhuluma ugesi kakho katholakali, mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba abakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono uVasco da Gama babona okunye abakubonayo, laba bayahamba ekamabuyazi. Kangiboni ukuthi kuyaphuma.
Enye injongo yalo mhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana, ukubhahile yini kwele Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe?
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni atshiyeneyo, sengisitshwe nakhonapha eZimbabwe, izibhamu lezo yizo zokuvikela, lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvukela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali. EZimbabwe sibonile ngo-Augusti 2018 abantu badutshulwa, sabona bedutshulwa futhi ngomnyaka olandelayo. Kukaningi sisizwa kuthiwa abantu badutshulwe, bedutshulwa ngamasosha lamapholisa. Siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli we-South Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo. Izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo, esengitsho lakhona beZimbabwe. Okwesibili, kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni lebuseleni, abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa, ngamasosha, ngabacuphi bakahulumende. Ye kutsho ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha, kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo, babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangewe, babe ngamasela ngezibhamu zonalezo. Kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo, abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa, sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho. Kodwa ithi lokho kubangelwa yikuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende. I-Chronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esiningi abesifazana badlwengulwa izihlobo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ku-Studio 7, ku-Studio 7 ngabe linjani? Hayi, bengithi ngikhulumela lo ndoda othina yena usola abantu bomthwakazi, uthi usola abantu bomthwakazi, uthi njalo bese sithi nana khona yena kalahlangotho olusapotayo. Maye sitsho njalo abesekhuluma esapota i-CC ukuthi nana khona umuntu uphela ongalahlangothi kakhethi kwandla, wonke amabandla uyasapota, uyalandela lokhu akutshona. Manje uyasichazela ukuthi wesisisi unga engacatshi engacatshi njalo umthwakazi ufuna ilungelo lamandebele, njengoba vele abantu besishoneni kabafuni indebele, abafuni indebele libele esikhundleni, abafuni ukubusa indebele libe ngupresident. Bayehlule kunkomo, unkomo wadubekela leli lizwe, wabakhulula bakhulula embusweni wamakhiwa, kodwa bamkhafula. Ayisikuthi uMgabe wayesenza yedwa ebulala amaNdebele, wayechova yibo amasapota zakhe behlangene bonke besila lokuthi waye amaNdebele elandela umgomo owesiNdebeleni. Yikho hayi ubaba engathi nana khonana imthakazi urongo kwathinithini, hhayi ayehlukane lo mthwakazi, yena kazisapotele isisisi yakhe. Ngabe ngiyabonga yimi uginitoli umpofu engikhonapha elipane east, njengoba la esithulise elipane
Studio 7 labantu bonke labalaleli bakho. Yimi wezimbangazo uMikhail Gorbachev. Ngilisizi ngojaha lwabo olusithiye entolongweni ujob sikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyathini. Yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa amalungu ezaphu yobulawa mahlayana, la malungu ezipra yobulawa mahlayana incediswa yi-Britain le-Amerika ukubulala abantu bezani PF kekela ngoemasoni nangaka lutshuyenga Costantino nalomo uperisisheli usithi nisekera mayi bekhona la emthethandabeni omuyi udumisa dabenga lolukhathi masuku batholakala bengelacala, kodwa ngenxa yokuthi iZANU-PF bathumile umnankakade bajoyine iZANU-PF ukuze bakhulule. Yikho namhlanje sokubona kusenzakala ku-CCC. Mina ngisupporti i-CCC, ngililunga lezapho. Ngikhuluma nje lokhu, uJobu Sikhala bagcina bemfakile phoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukhathi Masuku. Omunye wabo kungafa uJobu Sikhala, kungafa uSithole, esibemkhiphile ite efela ngaphandle engafeli phakathi.
Studio Studio 7, salibanani linjani ngaphuha basakaze lisilethela indaba ezilohlonze, indaba ezileqiniso, indaba ezimqoka. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Ya, mina udaba lwami lulapha basakazi. Ya, mina ngiconcent ngendaba ye-MRP. Ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-CCC, begxeka uShamisa. Mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belisa enye i-opposition. UShamisa is not in power, i-CCC is not in power. I-CCC akulona ibandla elibusayo. Kazi uyabuye u-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi. Mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke. Kwamele eqoqeke, mabelo mzabalazi wawo, benza umzabalazi wawo. Beqondise kubabusi. Mabecabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle, behlukane namanye amabandla aphikisayo. Hayino, siyabonga.
Studio 7, hayi, sijabulela lina kuphela ngomsebenzi elisiphathele wona. Siyazi ukuthi loba sizivika izindaba zethu ziyafika kubandlobane esifisa khona, bayezwe endlebeni zabo esikufunayo, sikusolayo. Abayezwa ukuthi umphakathi uthini. Into nje ngisendabeni kaJobu Sikhala, indaba kaJobu Sikhala liyayifelayo eZimbabwe, iqiniso uyalifela sibili. Okwamanje iJobu Sikhala kunzisa ubuhlungu ngendlela apanishwa ngayo esejele engelacala ngokufa kaMore Blessing, ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Yikho kubonakala ukuthi iZANU isikhangelele kakhulu ukwesaba uJobu Sikhala ngendaba abayenzayo ukulala uMore Blessing. Bale bucabanga embi okuthi uzabe ukhuluma besithi bacabanga ukuthi uzabeqhubeka futhi njalo. Angazakekele ukuqhubeka elwela ilungelo lakhe, umuntu lo ulwela ilungelo lakhe, okuyikho ukuthi sathatha uzibuze. So kumele into yonke siyisolayo esingayifuniyo siyibeke egcekeni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kweleSomalia sebedinga ubuphepheli kweleKenya. Umsakazo munye uthi njalo ibandla elibusayo kweleNamibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka esimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024. Lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Nqwele Dube.
Hayi, iSenegal isenzele kuhle kakhulu njengeteam yeAfrika. Isijabulisile kakhulu lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili. Ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama-statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots, kodwa yabe le 4 on target. ISenegal yatshaya 14 shots, kodwa yaba le 3 on target. Inhlanhla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla. Bakwanisa ukuwina. Hayi, ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili. Bazaqhubeka. I think bangafika la ku semi-final. Ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi. Sekulesikhathi eside belayo. And ukhoach wabo lo ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations. Useke uhamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile. Ngoba hayi mbona sesiyaphambili. Ama-tactics layo usefundile. Usekwazi ukuthi when you get to those stages, how do you deal with those issues? Ngithabe kakhulu, ngiyathemba la ma-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Anginethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili. Indlela abadlala ngayo laphana leBelgium beyichaya besingakhangelelanga, kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa, asifikanga nje ngokulahleka lapha, hayi sifike ngoba silalile. Basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ichayile, ngiyakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle. Endikusuke kwaba njalo eCameroon, kusuke yabanjwa kodwa 3-3. IGhana la yakwanisa ukuthi inqobe, and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba laphambili. Mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo, hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup?
Ayithe iqala iWorld Cup nje mina bengikhangelele iBrazil leFrance. Bekukhanya ngani amaqembu ahambela phambili and ngendlela abadlale ngayo amagame abo okuqala awesibili. Hayi, abazange bangidisappointe, bangitshengisile ukuthi hayi kungaba yibo abahambela phambili abangayithatha le nkezo. Brazil leFrance hayi mina mbona ngani yona lawo amaqembu ayithu. Elinye labo lizayithatha inkezo leyo.
UJafet Nqwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukandula.